eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 12 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Ngimunezana ukhangelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo wo-SADC manje aku-SADC ikhawukhangelele kokuqala khona lokho. Okwesibili, iyabekhangelele kakhulu nje Botswana ukubana kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo uthi kwe ikomiti yedale lephalamende namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe lemuli owayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwagcina khona uLobhengula inkosakithi.
Amalungiselelo okugcoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eleBotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intathelo izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Khuluma lamhlanje edolobheni leGaborone, uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba uhulumende wakhe esebenza gadalala ukwenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. Mnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaburon lamuhla ukuthi eleZimbabwe lizimisele ukuba lomkhetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
Uhulumende wami uzakwenza konke okufanele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSADC kanye le-AU.
Umnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eleZimbabwe selivuliwe ukuthi likhanye kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe baza kwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is open for business. We are emboldened by the new decree.
Zimbabwe ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi. Lokuthula njalo siyajabula ngosikelo esiluthulayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
Umnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho elahluthuna intambo kwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. Umnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqathekile ukuze kulungiswe okwasukonakele elizweni.
Operation Restore Legacy yayifanele ngoba sase silahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakulwela ngempi yenkululeko. Sasifuna ukukhipha izidlova ezase zigombolozele inkokheli.
Umnangagwa kanye loKhama bathi bekuqakathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili besebonakele ngaphansi kwaye ngumongameli umnumzana Mugabe. UKhama loMugabe babingabonani ngalihlo njalo uKhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2008 kwangu wawuqala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama utshile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umongameli Mnangagwa ukhulume edale leParliament eHabron ngemva kokudla kwemini lomongameli Khama. Umnangagwa utshele idale leParliament ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe okubabaleka la isimo esibi somnotho. Uthi ukhangelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo bomngabo ababathole eBotswana isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kweleBotswana kusasa lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe ekuseni abe sevakatshela inkampani elolonga amadiamond iDiamond Trading Company. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Yemune zenu khayindele ikakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo woSADC manje akuSADC ikakhulu khayindele kokuqala khona lokho. Okwesibili iyabe khayindele ikakhulu nje Botswana ukubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa kokuqala sibili mana zenu ukhayindele ezombusazwe eSouthern Africa kumbe eSADC ukubona abe nobudlelwano obuhle lamazwe akuregion yaseSADC. Uzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner, be-investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli abone ngani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqotho?
Yeah, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla nje uyadinga laye ukubana abe nosekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekelwe kwamanye amazwe ngoba kasengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo-Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kweleBotswana leZimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe la ma-bilateral agreements ngoba ama-bilateral trade agreements kukhangele bani obebokhangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kweBotswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-region yase-Southern Africa. Bona zani ngeyinye injongo yabi khona ukubana impahla kumbe ama-good and services ahambe freely across ama-borders kube le mode trade kungabi nokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ngama-trade restrictions bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele parliamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitishi samandla esola eGwanda ngemva kokuba ikhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagetsi ngaleso sikhathi umnumzana Zikamayima Vaire. Lanxa nje ekuqaleni wayeuncitshiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. UChivayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathintambo yena owasuka wafonela linkampani njalo ukuthi imbhadale uChivayo. uchivayo ubebizwe ikomiti yedale bona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu komsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uchivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratech lawo athe uchivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcinisihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board umavayire kanye lomabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Meshack Sibanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukachivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation, nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uchivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo wenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaima imali yabo against that guarantee.
Ukuyini osokuza kwenzakala ngeproject yeGwanda le? Iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona imingaphi? Ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani, kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Ye, ubebiye ukuthi ule 50%, njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini, waqhamanda. Kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe ZPC ngokwabo bake babika kuyona le committee yeparlamente ukuthi uChivayo le company yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe ZPC, okuyikho ukukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lo hulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayitholi. So ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abe sebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yedale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngombimbitho enkundleni yePaba Fields koBulawayo. Induna lezi ziqube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni ebezithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBerea Park eJohannesburg empelaviki, iqula lezinduna zokwele Mandebeleni lithe akubuyele emuva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokhela leliqula unduna Nhlanhle Amangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla ka-2 mbimbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha-ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuza kuthi-ke mhla ka-3 ngelanga elilandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho-ke izagcotshwa khona inkosi, ivezwe emphakathini lebutho layo, yethule inkulumo yayo, bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho izanyathela okwacina khona ulobhengula inkosi yakithi ngikhuluma 124 years ago kwenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi umthwakazi ukhona.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samaNdebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo.
Thina njengabantu besiNdebeleni sidinga umuntu oyinkokheli, umuntu onguyohlanganisa abantu. Ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqhakatheke kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe. Abantu bamaNdebele bakwazi ukusukuma njalo bakhulume ngezwi eliyi-1 bakhulume benamandla njalo.
Sikhuluma ngokuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuza athathe isihlalo enkosini lobhengula. Umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha.
Simi kumntana nenkosi i-crown prince izinyane lesilo uBulelani Colin Lobhengula Khumalo ngoka Humphrey Mncedisi kafana Boyd ka Rhodes Mpango ifounder ye Highlander kanjube kwenkosi lobhengula kamzilikazi kamajoba direct descendant yaleyo.
Ukhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRaphael Chuma ozithi ngwenkosi yamaNdebele kusobala ukuthi bazisikelela ehwahweni
bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibizayo abafuna ukuthatha ama chance labo bazingenisa. Kodwa induna zakithi akele izigayelene ukuthi zonke zime ngapi. Zikubulelani Colin Lobhengula Khumalo. Sonke lathi amakhumalo silapho.
Induna undiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele kuyona le impela viki. Le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRaphael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule. Sixoxele umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi.
Amalungiselelo asephutshile sibili. Ngomgqibelo kuzakuba se-amphitheater yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 kuya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi babo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kaLobhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani?
Hhatshi, ukugcotshwa kukaBulelani kangikwazi sibili ngoba uBulelani kaphithwanga indlu kaLobhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani. Labo abayi babasebenza laye abangayisibo bendlu kaLobhengula yibo abangakhuluma ngaye, hathi mina bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lumgqibelo okuveza inkosi uNyamande Lobhengula II onguye oginwe wakhethwa yindlu kaLobhengula eyiyo yasala nobukhosi, hathi abanye nje okhuma labo ncube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.
Lo ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo owendlu yenkosi uMzilikazi ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ekoBulawayo. Uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo lamhlanje yikomiti edalela ephalamende ebona ngezamagetsi. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esitaladeni sitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona bethethe kumbe betshatile. Owayengumongameli welemelika Mnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni lezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Bakhulu bakhale bayidya sadza rawo makuseni riri reziyo, riri remunga, riri remafumbi azizwele.
Okhokho babesidla isithwala samabele inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazana elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukudlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele lempuphu yamabele, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu usele minyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba natesha umntwana ngimfamazephi, sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu. Lerayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze bazeyokwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala thayi sasisidla woku esikhiwa kodwa idowi siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yikho okuthwela imikhuhlane eminingi.
ngobukhulume ngalokho esikunathayo wazobamba impupho ezidla izitshwala ezidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala impupho yenyawuthi impupho yamabele impupho yophoko yiko ukudla okusilungeleyo akulathukela kodwa nxa sisithi yananzela laa nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukela konke ithukela kuphela mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha amali okuza ama-free juice lawana ngoba sebhalwe 100% juice lapha kulathukela so kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukene le impilo akade ngiyiphila izona ngoba semfundile hayi sibuyelele nini empilweni yakudala
kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe siqine ukuze lenelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlangane lembila zithutha kwele Angola lapho abatshawe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungela mpendulo ukuze kutshawe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshiki lobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanyana lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Islanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane leqembu le-Nikroot kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlali wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla sidlale ngakhona bangaba i-hope sisiya phambili ngoba abafana I think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala ngabe bekulomuntu oqedisayo alubambe amabili amathathu ngabangeni. Asinali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza ukuthi uzabe eqedisa phambili umdlali ole experience umdlali osedlalile osikhathe side ngoba abafana silapho abafana bagijimayo abafana abancane enokwakhe uza uma laphana emilodi abafana benza umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqetshi uMadinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane. Njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazomo muhle olivalelisayo. Montunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.